Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngesonto mhlaka 2 kuMabasa 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sile nomination process ezeqala mhlaka 5 ngolwesithathu lapho sabe senza koni nomination ukuthiketha abantu ke abanganominatewa ekhansilini edalela iParliament njalo zasimela engumongameli.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change selilungiselela ukukhetha abazalimela ukhetho oluzayo.
Khona okuyinto kwakhona kungabe kulicebo elihle ukuthi ke kuzahamba njani, kuzahlupha ukuthi abantu kabakwazi kwizinto okufaka khona lokhu. Abantu sebajayela kakhulu izinto ze-partisan politics.
Ababona ngokwenzakalayo bathi ukhetho lwebandla le-CCC lulakho ukudala ingxabano. Kwezamasiko sixoxa ngokucela umlilo. Sizalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selilungiselela ukudinga abazalimela kukhetho lwamakhansila amalunga edala lepalamende kanye lolukamongameli oluzakwenziwa lonyaka. Umnumzana Gift Ostalo Sisiziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi ukhetho lwebandla le-CCC luzakwenziwa ngolwesithathu. Usiziba uthi uZulu kukhangelwe ukuba uzazikhethela abantu abazalimela abazancintisa kukhetho lolu.
Sile nomination process ezeqala mhlaka 5 ngolwesithathu lapho sabe senza koni nomination ukuthiketha abantu ke abanganominatewa ekhansilini edalela iParliament njalo zasimela engumongameli. So abantu bazabe behlangana kumawadi angu 1978 iZimbabwe yonke jikelele. Kubana ke bekhethe beqeda khonapho ke sizaqhubekela phambili siye kuvetting. Nxa ivetting ingaphela bese sibuyela ke esikwathi ke ngama-validation lapho esizabe silama-citizen caucus abantu abanominatewayo bekhankasa ke laba bantu bethu abakuma-street lama-different sectors azabe nominator. Siceda khonapho besizakhipha-ke esithi candidate list eyiyo ke i-final list yamakhandidate azamela-ke i-CCC. So yiyo i-consensus candidate selection process yethu. Lizabona njalo kubana-ke siyabe silezinye inhlangothi ezizabe zibamba le-process esithi independent electoral panel labantu abatshiyeneyo ingcitshi-ke kundaba ke zokhetho njalo ke abalasimo lesinto ebantwini ke abangekho kwinhlanganiso abazabe beconducta leyo process ngoba siyikhiphe kumapolitician ukubana yenzwe ngabantu aba-independent.
Kodwa abantu bona labo othi ba-independent ngabantu abanjani labo elibakhethe njani?
Ngabantu esibakhethileyo esibaziyo ngemisebenzi yabo ukubana bayamelela-ke ama-values e-democracy, bayamelela njalo ke into ke esibona ngani zingasinceda ukubana ke kube lo khetho ke olusobala ukhetho ke oluzwisisa ukufisa kwabantu. So ngabantu abale integrity, ngabantu ke abangama-experts. Uzabona ukuthi abanye ngamaloya, abanye ke ngamadokotela ke, amanye ke ngabakwi-civil society ke, abanye ke ngabantu abavela ku-labor movement, abanye bavela kuma-communities anjengama people with disabilities, uyabona ke abanjalo ama-experts ukwenzela ukuthi ke kube ngabantu abangasinceda iprocess.
Singathi ke asuze sibone ke sokulabanye abantu ababekhala besithi lapha ungazalwa kuqhutshwanga kuhle, ngakho ke sebefuna ukuthi bangene futhi labo kukhetha.
Sizabe ke sile review committee yethu eyama-dispute resolution ezabe ke ilalela ke abantu ababelezikhalazo ukwenzela ukuthi kulungisiswe. Nxa singalungisisa khonoku kuzayenza ukubana ke abakhethwe bebe yibo ke abasimelayo eParliament.
Nxa kungenzakala khonoko liza kubamba njani kulo mthetho? Kumbe liyaphonga ukucabangela nje ukuthi likubambe njani?
Hayi, kulo mkule sizakhipha i-template yethu yezabilandela oyiyoke umthetho yola ozabulandela.
Ye, akutsho nje ukuthi phakathi kwabantu bonke bolaba ababamba isikhundla, kambe kusizobe khona neyini xa sebesusiwe kwangena abantu.
Hayi, akula umuntu ozakhona ngoba wonke umuntu ungena kuprocess esayinile evumile ukubana yena ke uzimisele ukulandela okuzawuphuma ebantwini. So, wonke umuntu ubound ke ngokulandela okuyabe kuvele kukhetho.
Singathi ke umuntu wezano abuye khonapho athi laye sifuna ukuthi angene ukuthi ancintise kukhetho emele i-CCC. Yamenzana umuntu onjalo?
Hayi, umuntu onjalo ke ulebandla lakhe. Thina lapha sikhangela ke abantu ke abahambelana lebanhlanganiso yethu.
Umnumzana Gift Ostalo siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Besixoxa laye eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Ukhona okuyinto kwakhona kungabe kulicebo elihle ukuthi ke kuzahamba njani, kuzahlupha ukuthi abantu kabakwazi kwizinto okufana nakhona lokho. Abantu sebajayela kakhulu izinto ze-partisan politics, so khona lokho kuzaba luhlupho lokwesabela futhi ukuthi kuyagcina kufakwe engxenye abantu abarong ababe kumbe bengaba amanye amabandla ikakhulu bengabe bandla elibusayo. Ngicabanga ukuthi yikho-ke okungaba luhlupho okuyizinto okufana nakhona lokho. Lokuthi bona laba abavele bona besebandleni bevele bexozela indenda lezo zikhundla. Into yakhona kibo angeke bayemukele ngendlela.
Kungenzakala ukuthi uzokuthiwa omunye umuntu wezanu sehambile khona ngale wafaka ibizo lakhe, abesenqotshwa besithi hhayi nqotshwa ngokuhle, sefuna ukuthi afakele ibizo lakhe njalo angene kukhetho oluzayo. Baza kubamba njani khonokho?
Ye, ngepolitics eZimbabwe vele kungenzakala ukuthi kunje asithi zanu imobilize abantu bayo ukuthi faka nini uzibani kumbe wothanini kakufakwe ubani. Bevele besazi ukuthi umuntu lwana ngowabo. Angeke vele indaba yakhona bayibukele behlezi belapha. So ke yikho lapho kuzaba lohlupho khona khonapho lokuthi vele yona i-TCC ama institutionally kayikho very strong njengoba ingana structure. So nxa sokulohlupho kuba nzima futhi ukuthi bazalulungisa njani, ngoba sokumele bathi uZulu kalulungise. UZulu nxa sokungenele amabandla amroba ulandela khona lokho, yikho lapho kulohlupho khona.
Manje baza kubamba njani kungenzakala khonokho?
Ngibona ngathi kuzaba yingxabangxoza. Kungenzakala into ezinjalo kuzaba yingxabangxoza ngoba kuvele kulaba phakathi kwayi-CCC abazabe izisu zikhali gwadla ngenxa yokwenzakala kwakhonoko, ngoba baningi kusukela ngo-2018 abavele abazazi kuyiba amakandidate, abadliwayo bazaziwe ngamakandidate, abawinayo bazaziwe ngamakandidate. So ke kuzaba nzima ukuthi kulungiseke khonokho kwinto khona.
Pholasozelibhidlike ibandlele.
Kungenzakala lilimale kakhulu. Uyabona kwesinye isikhathi enye into ingabi inhle uyibeke laphana kodwa ungalandlela yokuthi amanzi angachitheka uzakwenza njani. Kungaba lohlupho khonapho njengoba nisitsho ukuthi institutionally they are not very strong to handle ukulokhu kudangala kwabantu. Uyabona ukuhandle abantu aba-excited kulula nxa kujatshulwa kusechiwa, kodwa nxa sokulabakhalayo labanjani ukuthi bathuliswa njani kuba nzima, ngoba sokumele kube labantu abazakwenza khonokho bakwenze ngokuciwa.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance besixoxa laye ese-Johannesburg kwele South Africa. Umnumzana Ricky Dulan omunye waphume kumabonakude we-Al Jazeera esithi umongameli Emmerson Mnangagwa uyakwazi konke okwenzakalayo ekuthengisweni kwegolide ngudlu kule Dubai lamanye amazwe, uthi usebenza okusemthethweni. UDulan okhiphe ividiyo ekhuluma ngokusebenza kwakhe kwele Zimbabwe lamanye abantu, uthi kephuli imithetho ekuthengiseni kwakhe igolide. Uphume kuhlandla lesibili le-documentary ye-Al Jazeera esithi ulakho ukuxhumanisa intatheli zindaba ebezisenza engani ngosomabhizimusi lomongameli Emmerson Mnangagwa uma bengahlawula i-$200,000. Abantu abaningi eZimbabwe lakwamanye amazwe bathi kumele luhlolisiswe udaba lolu kubotshwe bonke abathengisa igolide ngodlu. Omunye uphume ekhuluma okuningi kudokumentari le ngu-ambassador Hubert Angel omele iZimbabwe emhlabeni wonke jikelele. Ividiyo kaDulan yethulwe ngabezindaba abeNews Hawks. Singangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abangamajumi amabili lanye 21 ababulewe lizulu eTennessee, Arkansas, Indiana kanye ne-Illinois. Izulu leli belilomoya owesabekayo obizwa ngokuthi ngama-tornadoes. Elamelika likhangelwe ukuba ngeviki ezayo lizanika ele-Ukraine izikhali lokunye okokulwisana lele-Russia okuzabiza amabhiliyoni phose amathathu amadola 2.6 United States dollars. Kusenjalo umnumzana Sergio Shoigu, umphathintambo wezomvikela kwale-Russia, uthi uzadinga izikhali zokulwisana lele-Ukraine. Ubesethekelela eMoscow esuka kwele-Ukraine lapho afike duzane lendawo okulebutho lakhe elwisana khona lele-Ukraine. Lokhu kubikwa ngabe-Associated Press. Inhlanganiso ye-United Nations World Food Program ithi kufunakala imali eningi ukuze kuphandelwe abantu abaswelayo ukudla emazweni atshiyeneyo. Inhlanganiso le ithi kulakho ukuba lomvukela kwamanye amazwe ngenxa yokuswelakala kokudla. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
wenziwe manje
ngelobaba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lomnumzana Mlungisi Jabalala, ingcwethi kwezamasiko esintu. Xoxa ngokucela umlilo.
Konke nje kuqale ekutheni ijaha libona intombi likhombise likonywe. Mase likonyiwe ijaha ilaye esemfundile wambona umuntu wakhe ukuthi lona nguye engifisa ukuphila la isikhathi sami sonke or impilo yami yonke. Iyacela ijaha entombini ukuthi akungikhombe ubabakazi wakho odadweni abadala esizoxoxisana labo libazi bazayo. Ma sebazene kahle yikho lapho ijaha elizatshela ubabakazi wakho ukuthi babakazi kengifuna ukuthatha lo muntu ngimeze unkosikazi wami. Ubabakazi bevumelane lokhu ukuthi hayi yenzelani lapho, yenzela ukuthi ma esesiyathu sethumela abakhongi bakhe ubabakazi veli yabe seke wabahlebela khona ngale omfo wabo lo mama wentombo ukuthi hayi cha kunabantu abangafika ngilunge nje noma engazithinini. Uqala ngokuthumela umkhongi olimi lwamanzi lwesithi ligomba ngithi. So ma ethumele lo mkhongi, umkhongi uyafika ngale esiyacela isihlobo esihle esiyacela umlilo ngala mazwi abadala base bekwazi ukuthi lo muntu uhamba ngayo. Bese kukhulumiswana-ke ngendlela yangikhona ukuthi hhayi amalobolo kangaziwo yabona. Ma esewukhiphile amalobolo zonke izinto sezikhithiwe, abakubo kwentombi bazathumela umthimba, bazamkhipha ngemthimba bebisa ngapha ngakubo kabani, ngakubo kajaha ngoba sebenjani sebetholile wonke imfanelo zabo.
Ye, qhubekela phambili Jabalala, siyakuzwa kakhulu ba.
Ma esefika ngale lona intombi iza lo dadewabo omncane or lo mzala wayo oyintombazana onguyena obizwa kuthiwa ngusanyongane ozohamba layo ozofika ngale befike bemthele ngenyongo mase bemabukela umakoti ngithathe naleyo nyongo beyibophele esandleni sikasanyongwana lo ukuthi ebonise ukuthi mase buyela kubo le ukuthi hawu dade wabo ufike wayamukelwa kanjani. Uyamukelwe mpela ethi seyamukele kanjalo. Yikho-ke lapho abakubo kantombi abasangeni ndawo mase kwenzenjani. Sebelinda yonke into ivele ngakube kajaha ukuthi iwathele ababatshela yona. Yikho lapho kungalungiselwa khona umtshato. Ma sekulungiselela umtshato-ke sekuyatshadwa ngoba ntu ulobolile waqeda. Awuceli lutho lapho ukuthi ucele ukutshada umntwanabo ngoba usulobole waqeda vele sekuleso stage sokuthi njani utshade loyo mntwana.
Kuba khonapho babajabalala
amajaha manje njengoba sekulukhulu kangako kulobola bayaqedi. Yikho babengaqedi esisigaba leso kulobola, yikho lapho abacela khona ukuthi hayi sicela ukuthi sichade loba sesikhiphe okungaka okungaka esiqithi sezomchado yikho ke lapho ongena khona ukucela kodwa ke vele kudala kwakunganjani kwakungacele kadeni wabe kuvele vele uthi usuqedile vele ukuzichaya zonke usuyachada-ke uchada ngumchado wesintu yikho lapho esetshintsha khona-ke isibongo ukubani intombi sethatha isibongo sendoda ngoba sebechadile okwamanje vele sekucelwa intombi ukuthi lichade ngoba ungaqedanga malungona kodwa kudala vele kwakungacela
kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlabe sikhuluma ngokucela umlilo besixoxa lo mlungisi Jabalala ingcwethi kwezamasiko
owawusenziwe mandla
okwamanje sike sizwe ezokholo lesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
balibonani bathandeka benkosi silubuyisele uNkulunkulu onguyomdali wezulu nomhlaba osasivumele ukubana mina lawe sibe ngabaphilayo kulo mhlaba baningi kade befisa ukubana baphile njengawe lami kodwa-ke abanye kabanelisi ngokugula abanye sebedlule emhlabeni abanye basendaweni ezingabaniki ithemba lokuphila kodwa-ke thina mina lawe sisaphilile uNkulunkulu abe lathi asibusisa siqinise ebunzimeni lobo esingabe sihlangana labo ngithi lalaba abangezwa kuhle abagulayo lalaba abasenkingeni ezingapheliyo kababe lethemba ukuthi uNkulunkulu uyababona uNkulunkulu uyabazi okuselayo ukuthi bazibike kuye bazisondeze kuye babone amandla akhe amangalisayo amandla edlula ngitsho lobani othi uyisiqhwaga sasemhlabeni ngoba wena ungusomandla wasemandleni namhlanje ngezihlobo zenkosi ezithandekileyo siyaqhubeka-ke ngendaba yethu yalana lapho esigcinane khona esilokhu esikhangela le ndaba yomthandazi wenkosi ngiyakhumbula ukubana ngesikhathi esidlulileyo besikhuluma ukubana uNkulunkulu asisize sithole ukudla kwethu okwemihla ngemihla ngoba siqakathekile phambi kobuso bakhe namhlanje-ke sizayiqhubekela phambili ngale indaba sizayithathela kumbe ngiyibale yonke nje ngoba sasibale uyi-11 sisiya ku-13 kufuneka kanje usibe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla usithethelela amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi ungasingenise ulingeni kodwa usikhuleke okubi ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze ube phakade amen namhlanje-ke ngithi ke sigxile ekuhlalisaneni kwethu sikhulumile ngokuthi sidinga ukudla kodwa-ke kuningi esikonayo sisonelana thina sodwa ngoba kuthiwa usithethelele amacala ethu uthi ukuthi ngamunye ngamunye wethu silamacala amanye siyawazi amanye kasiwazi ungaba ngumama hlala ngogcwaleleneyo uhlukumezana labantwana labantwana labo bangaba lecala lokungahloniphi ngamacala lawo ongamelanga ukuthi atholakale emulini kodwa-ke igama elikhulu ngelokuthi njengalokhu nathi sibathethelele abanecala kithi lathi siyoniwa lapho esihamba khona kungaba semsebenzini kungaba sezimoteni emabhasini ezitimeleni ingabe kungaphi bakhona abasonelayo abanye bayasihlambaza abanye baze basishaye basifikisele ngoba sivumelani le mbono yabo lapho uJesu uthi kubi kulicala kuyisono ukusukelana lo muntu umhlukumeze wenze into embi kuye angazi mbelake linanzelele iziqhwaga lezi ezithanda ukuhlukumeza abanye abantu yena bangamthinta kancinyane uhlaba umkhosi omangalisayo uzumangala ukuthi isole sayisiqhwaga esijabulela ukulinyazwa kwabanye abantu ngangabona okunye esingathi ividiyo kulojaha owayesaziwa ukuthi uyisiqhwaga ehambe eshaya abantu bonke iy'ndawana zonke waze washaya labanye abazali bamanye amajahana abantu asebekhulile basebesiyathi labo baphindisela zange bamthethelele ngikhuluma into ekhona ephilayo bamgijimela bambamba bamhudula indlela abasebemnceba ngayo yamenza wahlaba umkhosi omangalisayo owangawuza ukucabanga ukuthi uphuma kuye ngoba yena wayekholisa ukuhlukumeza abanye mhla kumfikela laye waphenduka waba yinkukhu ethelwe ngamanzi kasifundeni ukuthi singadali amacala lathi singadalelwa amacala ngesihlala labo uNkulunkulu asisiza sinike umoya wokuthethelelana ukuze inhlalo zethu emagumeni lasemphakathini zibe ngezikhululekileyo ngoJesu siyabonga amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Kama lami ujabulani mthimkhulu Hadebe yisakhamuzi senkayisayo kiveguwo
ye kunjani khona ngapha
hayi ngapha ku right hayi siyazama ukusebenza
usebenzani khona
right kathesi silo hlelo olokuzama ukulungiselela ukhetho luka 2023 njengenkokheli ye citizen coalition for change namhlanje ngikhuluma silabadala abazelela kuma ward wonke awenkayisayo sizama ukuxoxisana ngokuthi ngolwesithathu kozayo Wednesday 5 April sabe seza esikubiza ngokuthi yi-candidate selection lapho esiyabe sikhetha khona ozasimela ukuba ngama-councillors kumawadi wonke awenkayi south bese sikhetha ozasimela ukuba ngu-member of parliament wenkayi south esikukhangeleleyo njengabatsha yikuthi khona sowuyisikhathi sabatsha esokuthi labo bakhokhelwe so isikhathi sabatsha ukuthi labo bangene kuhulumende ukwenzela ukuthi balungise ikusasa yabo ungakhumbula nayini kusungulwa ibandla eliyilo elalilamandla amaningi kakhulu ku-opposition sasikhala ngokuthi i-ZANU-PF upresident wayo sehlale 19 years engupresident akaze aphume ama-councillors abo since 1980 sebele 19 years ngo-99 la ma-members of parliament abo sebele 19 years lathi kathesi ku-opposition bese silabo abantu asebehlale iminyaka esika 24 years bese befuna ukuyalela ezikhundleni so ngiyakhuthaza abatsha amawadi wonke awenkayisawuthi ukuthi ngolwesithathu babe nominated ukuba ngama-councillors abanye besiba nominated kuhamba members of parliament
ye ubona zani kuzasebenza yini khonokho kumbe lapha kuyafana nokuthi ijuba emasimini
kuzasebenza siyakhuthaza abantu abatsha kulama-ward centers esizawa khuluma kusasa ukuthi abe-ward 30 bahlangana ngaphi ward 22 bahlangana ngaphi kuma-ward abo sengikhuthaza abathi ukuthi bahambe ngobuningi babo bayenominata yena lo abambonayo besisa ukuthi kube nguye obamelayo ukuba ngukhansila baphinde njalo banominate yena lo abambonayo abafisa ukuthi abamele esiba ngu-member of parliament
akusuze kube lokuxokozela nxa likwenze khonokho
ukuxokozela njengoba sikhuluma ukuthi ngumbangazi asonto engingathi ukuthi asho zibe khona kodwa singathanda ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi inkayi yinye abantu benkayi banye so okusho ukuthi khona anikhangelelanga ukuthi ube lodlakela ngoba okumbangazi kuyabuya kudlule kuhambe kodwa inkayi izahlala ikhona
hayi sibonge kakhulu-ke nsizwa kwethu ungathina lokusasa ba
ngiyabonga
wezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yekasilelaga premier soccer league ezimbabwe ujoseph njanje usipha lolo daba
nansi impumela yemidlalo yekasilelaga premier soccer league edlalwe namhla emini iqembu le-islanders linqobele FC platinum nge-2-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ebarber fields abahlohlele iqembu lebhoso ngustanding ngala kanye lopeter mudua kuthi ohlohlele i-FC platinum nguwalter musona ngasenational sports stadium iqembu le-capes united lichayele ze-pt cariba nge-1 kanya njalo abafana bemakhephekhephe bahlohlele ngu-adrian sila emdlalweni obuseluveve iqembu lewange libhaxabule le-green fuel nge-3 kanya kuthi emdlalweni obusegibho iqembu le-triangle libe ngujiki lobhanqa 0-0 leqembu lengezi Platinum Stars.
Kusenjalo wadlalela amaqembu abalisa eZimbabwe Saints kanye leMazulu. UNkosana Gumbo uthi ungadlali umdlalo wenguqu emigwaqweni sokuphazamise kakhulu abadlali bakulezi nsuku. UJoseph Njanji usipha njalo lolu daba.
Ukhumbo usongumqeqeshi wabasakhulayo njalo usebenzela iqembu leChicken Inn. Uthi sekulomehluko omkhulu phakathi kwabo abadlali bakudala labadlali abakulezi nsuku.
Abafana bazizitiza, special lokho okuncane lokho. Ke uthola vele ukuzivokela iTV. Akusena ama street football nesakhula siwadlala. Sasithi imbeji. Sipheja ngama 5 cents, 2 cents, sitshone eboreni vele. Athe sivela ukubona kutshona kudlala ama PlayStation sendlini ama video games. So kuthini lebhora lakudlala kwase sikwakweni kwakunjani. Yakukwazi esikwakweni vele kwakufiwa usithi ha namhla sifuna wina imali. Akukwazi kumele ufayite. Uma ngifana athe sifumele umjeli fight eground nje. Sala kwangafundiswa.
Ugumbo ngumfowa bakamqeqeshi olodumo uRaman Gumbo njalo uthi umdlalo wenguqu usegazini ngoba uyise wayevele leqembu lomdlalo wenguqu.
Njulo nethethe yi-team yankhona. Nikazi kwakungubaba nowe-sponsor team yankhona njengoba. So sonke sidlalile kusomile kumnomeni abantu. Umuthi omkhulu uthi bonke badlala kuJulo United. Yabhuluka then lathi sesimuvile sesihlala ngaphi. Sesimuvile sesihlala eNorthern songwasela Jubo United. Ngikhenamba ngajoyina izibabusins ama-under 14. So ngikhe ngaqasa khona bami ukudlala isizini siyaphezulu under 16, under 18, reserve side ngagraduate first team. Gcina sengubo wamaZulu. 2003 sayile championship wamaZulu.
Amanye amaqembu asekeaqeqetshwa ngugumbo ngabalisa ele Windermere, ele Bulawayo Rainbow, ele Rising Stars kanye lele Nust. Uthi umfowabo uRaman umphathisa kakhulu emsebenzini wakhe.
Nxa ikhona uRaman sithona sonke uyandinika amabhuku engadvayiza ukuthi nxa ungikhothi ungaba le problem enjenje so yenze so akanika i-advice emina so vele hayi ezinye izinto zecoaching ngiyavele sengizazi vele ngoba uyabe sengijezele ukuthi hayi nxa kule problem enje yenza lokhu lokhu nalokhu ayisolve i-problem emina so hayi ala problem enye ukuthi
ukumbo seleminyaka isikhombisa eqeqetsha amaqembu abasakhulayo eqembu leChicken Inn njalo usebenza ndawonye loCharles Liwayo kanye lomdlali osanda kuthatha umhlala phansi uGuide Godard ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Yes, ke sizwe ke ezomculo.
Uma sihamba,
uma sihamba,
sihamba
usitho
Salibonani bantu bakithi, obingelelayo nguJoel uMdolomba Mbambo, ngizalwa eMbembezi konkosikazi. UJoel Mbambo ngumculi wezokholo, ngicula neqembu le izimvu ezimhlophe gospel group, lona elicula lilapha eSouth Africa.
Uma sikhamba usito,
uma siya,
usito,
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 izinto ezimhlophe zisungulwe ngo-2019 kuliqembu elisungulwe yimi uJoel Mbambo kunye noMadinda Moyo. Silisungula ngo-2019 lakhipha i-album yayo yokuqala, sazokhipha i-album yethu yesibili ethi eGolgotha ngo-2020. Kwazothi ngo-2022 sakhipha ama-album amabili ethi Ukholo Lwami nethi Woza Moya. Wonke lama-album ayatholakala kuma-digital stores wonke. Abafisa ukuwathola bayakwazi ukungena kuma-research, bakwazi ukusearcha izimvu ezimhlophe, baphinde bathi Joel nezimvu ezimhlophe, bazokwazi ukuthola yonke i-music yethu kulezo ngoma.
Sikhiphe bunyamene
bunyamene,
sifake ukhale
usito,
ubunyama ulapilo abulaphambili kosiya.
Uma sihamba sikone
lapho
sibona lahle
usito
usito osiyethu.
Uma sihamba njalo
uma sihamba
sikone njalo
usito.
Yeah, siyabonga kakhulu ke jahle ekhaya olivalelisayo ngenjabulo ngumthembo sithemba uKeeps Dube lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.